into yokuqala kumele kulungiswe i-economy ezomnotho, kuvuleke imisebenzi, kuvulwe ama-industry, kube lula ukuvula amabhizinisi elizweni. Okwesibili, kumele kuvuswe ezemfundo, kuvuswe okwesithathu kuvuswe ezempilo. Okwesine, kulungiswe i-road infrastructure, i-rail infrastructure, okutsho ukuthi bavuselele ezezitimela ezikaloliwe lemigwaqo, kuvalwe amaphotholi, kwakhiwe kube yinto okuhambeka khona. Kube sekuthi nxa sebelungiswe lokho, sekuqhela, sekuthinta ukubuswa kwelizwe ngendlela efaneleyo, amalungelo abantu afanele athintwe. Ngokuba phela nxa ukhala ngokuthi iminyaka engu-38 le edlulileyo kungabuswa kahle, kumele uthembise ukuthi uzabusa ngendlela efaneleyo. Bathembise ukhetho olukhululekileyo, bathembise ukuhlonipha imisakazo ezimeleyo, kuvulwe ama-community radio stations agcwale elizweni lonke, umsakazo wethelevishini omutsha ezimeleyo ngasekahulumende. Kumele bathembise ukuthi khona, ngoba abantu beZimbabwe bayakufuna konke lokho. Bese ngichaphela kuyo le singathi ezenkantolo zizimele, zingatshelwa okokwenza, into yonke nje ihambe ngendlela efaneleyo. Usosithi okokugcina, ukuvuselela ubudlelwano obuqondileyo lamazwe omhlaba wonke, ukuze kube lula phela ukuthi sithuthuke njengelizwe. Ngicabanga ukuthi izinto lezi ezinye eziqakathekileyo abantu beZimbabwe abazikhayela ukuthi kuma-political parties kumele zibe khona.
Ubabuthamisa, kunengi asechothozwe ngakho, akuloyisayo, akuthembisayo, athi ibandla lakhe eliza kulungisisa alubana lithe lanqoba. Nxa usizwa konke akukhulumayo, ungamfaka kuliphi izinga nxa uqathanisa lababusi laba abavele bekhona?
Kulomehluko omkhulu. Uyakwazi ukuthi ngiyangizwa abantu nxa ngabe khuluma ngokuthi uza kwakha lokhathi ispaghetti imigwaqo. Mhlawumbe abantu bakhangelela ukuthi ngabe siphelile yonke ngesikhathi sakhe. Kodwa into enkulu, umuntu nxa engumholi welizwe umele abe lephupho elikhulu okwedlula laba abantu abaholayo, lalaba afuna ukubakhipha embusweni ngokuba mhlambe bona ukuthi kababusi kahle. Abafunda i-history njengami bazakwazi ukuthi ungabuyela emuva, uJohn F. Kennedy owayengumongameli weMelika suka ngo-1961 wakhuluma ngokuthi ulephupho lokuthi i-America ihambise umuntu kunyeze enyangeni ayephendukile phila kungakapheli unyaka engu-10 elandelayo, okuthiwa phecelezi before the turn of the deck. Abantu beMelika abaningi bambona ekhuluma into eyize nje, njengoba ngumuntu wayele 43 sasanda kukhula, bembona sengathi uyadlala. Kodwa siyakwazi ukuthi 20 July 1969 uNeil Armstrong bafika khona enyangeni njengokwephupho lakhe. Sifuna ama-leaders anjalo, hhayi abuye etshela abantu ngenhlanyelo inyawuthi amabele ini. Sifuna bakhuluma into lezi ezingelula, batshela abantu ukuthi ziyenziwa. Asiphupheni, sifuna ukubona ama-leaders anjengalawo. Ngiyakuthanda ukuphupha kwakhe kunalokuyana abanye abantu ikuphupha okungafanelanga. Ukondila phuphe ngaliyandlela, khulise inkondi yabantu, bakhangele khatshana, hhayi emasimini nje ukuthi balime bavune lokho kwalo nyaka, kodwa bayeke khatshana le kuhle acabange kanjalo.
Kungaba kuyikuthi abantu abamchothozayo laba bengaba bavalwa inkophe kakhulu yizanu yini, okokuthi sebebona luvili bana kabasaboni kude?
Ye, abantu sebehlale kakhulu phakathi kwamaphotholi, phakathi kwezikole ezingasebenziyo, ezibhedlele ezingelamithi, phakathi kukahulumende ohlukumeza amalungelo abantu, phakathi kwezinsizi lendlala. Sebeze bekubona njengephekade ibotshelwe, sebeze begcina bekuthanda khona lokhuyana njengomuntu ogqilaziweyo, ocina ekhalela ukuthi kanti nxa ngingakhululwa mina umlungu wami uzasetshenzelwa ngubani. Sebafuna lokho okuncane, kukhulunywe ngezinto ezincane ukuthi okuyavala iphotholi liyana encane, lanilethela inhlanyelo lizadidisa mahhala inkomo, kuthendisa into ezincane. Asiyindawo nxa si-Afrika sibheka kanjalo. Kumele sikhangele sivula ama-industry amatsha okuzakhela thina izimota ezingabizomba kodwa ezibizodubela bondlovu. Sizenzele izitimela zethu, sizenzele ama-aeroplane ethu, sizenzele ama-computer ethu. Singathola abaholi abaphupha ngaleyo ndlela i-Afrika ngayingabahlanganisa babe bane babe ngu-10 izasuka phansi ikhule. Kodwa singaba yilaba esikhangele ukuthi sizabe siphiwa ukudla, sikhangela into ezincane, asiyindawo. Abaphuphe amakhosi akithi, ababusi bakithi ngamaphupho amakhulu lana ethusa umhlaba. I-Afrika bayi-challenge ukuthi layisukuke. Yibo ubuholi esibufunayo lobo, hhayi obabantu abakhangelela izinto ezincane kuphela.